Siyalambu ke la emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 Zibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izilukandaba nthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Umsebenzi wonalo kasikwazi ukuthi uzophatheka kahle ngani ngoba lapha kukhulunywa ngeindependence yenhlanganiso kodwa amandla akhona angani kuthiwa azaba kakhulu kuminista ene khona lokhu kuyasithusa ukuthi uminista kwesinye isikhathi ungathola ukuthi mhlawumbe la uyathinteka kwezinye izinto.
Abasile kudlakela oluphathelane lezombusazwe babuthana emhlanganweni wokuhlaziya umthetho osekubunjweni i-bill eyokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation.
Laba sithwele nzima ngoba kathesi umumo wezulu lo kusho ukuthi emaplazini akula msebenzi. Lapha edorobheni lakho nxa wobuya i-council yalapha layo sifake i-water rationing kusho ukuthi ama-peace job akulungisa izingadi awakho.
Ilanga elichisa okwedlulise amalawulo kule Botswana selidalela abeZimbabwe inhlupho ngoba sebeswela amathuba emisebenzi emincane yemaplazini. Ukwehla kwamandla eRand lakwele South Africa sekuchiye abaningi bethwele nzima ikakhulu abaphila ngokuthenga impahla kulelo lizwe bethengisa ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abasile kudlakela luphathelane lezombusazwe bathi amandla anikezwa umphathintambo wezokulondolozwa kokuthula lokuxolelana kayehliswe ukuze kungaze kwaphazamisa impumela yokucubungula kwezehlakalo ezehlukeneyo abahlangana lazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abangene umhlangano wokuhlaziya phezu kokumunyethwe ngumthetho osekubunjweni i-bill ye-National Peace and Reconciliation oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe Trust batshengise ukukhathazeka laba bantu ngeziqondiso zale i-bill besithi kayitsho lutho ngokuthi bazahlawulwa njani abahlukumezwa kudlakela lwezombusazwe. Umnumzana Devin Ndlovu wasetsholotsho ongomunye wabahlukunyezwayo ngesikhathi sodlakela lombusazwe weGugurahundi uthi okumkhathazayo ukuba alufinyeleli kuZulu ulwazi lwale bill oluphume kugwalondaba lukahulumende lwegazethi.
Mina ndelela ukuthi mangibuya lapha bengingazi ngebhili ukuthi kule bhili vele khona. Kudala silokhu sisizwa kuthiwa ye kuzokwenziwa lokhu lalokhu lalokhu kodwa besingakwazi ukuthi kwenzakalani. Besifisa ukuthi information ngani kuthiwa iyadiseminatwa iyefika le makhaya.
Ngabe amandla kamphathintambo ayehliswa kancane ngesikhathi kuqhutshwa inhlolisiso yokuzwa ukuba kuyini okwenzakalayo ngesikhathi sezehlakalo zodlakela lwezombusazwe lezi njalo kusenziwa ngubani, kutsho uNdlovu.
Umsebenzi wonalo kasikwazi ukuthi uzophatheka kahle ngani ngoba lapha kukhulunywa ngeindependence yenhlanganiso kodwa amandla akhona angani kuthiwa azaba kakhulu kuminista ene khona lokhu kuyasithusa ukuthi uminista kwesinye isikhathi ungathola ukuthi mhlawumbe la uyathinteka kwezihlakalo lezi so uzokubamba njani khonoko kuyizinto. Thina ngesifiso sethu bekuwukuthi ngani kuyadingwa umuntu noma engabe nguminista ongathintakaliyo lapha kulezi zinto abe nguye umuntu ozokwanisa ukuthi ancedise lo msebenzi uphushe ngoba into esifuna thina ukuthula eZimbabwe ngenhlala kahle.
Okuyinto esekelwe ngunkosazana Memory Ncube ozalwa eLower Gweru kodwa ehlala emzini weHighfields eHarare othi lanxa kukhona okuhle kule bill kunengi okusolisayo.
Mina ukubona ibhili leli ngibona lokunye okuhle kodwa okunye akuyenzi because sibona ukuthi sinika ama-powers amaningi kuminister. Singanika uminister ama-powers amaningi kutsho ukuthi wonke okungenziwayo kuyabe ku-political akuso-favorable kwabanye abantu. Lapha sifuna ukuthi singadinga lo independent board njengama-organizations lomani.
Kalicacanga kwezokuhlawulwa kwabahlukumezwayo njengaye leli bill kuveza uManqube.
Mina ngibona ukuthi ibhili leli kumele lisinike umcalothi abanye abangela izinto zabo baziviselwe imisebenzi siyiviselwe kwezingaluza umsebenzi wami ngangisebenza so angisasebenzi ngangimerchandise lapha eHarare.
Abahlukumezwa kundaba zezombusazwe laba bathi kumele bavunyelwe ukuzichaza izehlakalo ngokutsho okwenzakalayo ngowabo umlomo kanye lokuletha ubufakazi hathi ukuqinayo lokuthi kumele bazilobe phansi kuphela njengalokho okukubhili. Ingemukeleka libhili ukuba ngumthetho olawula phezu kokungenziwa ukuzikhangela izehlakalo zodlakela elizweni yikhona uzaqala umsebenzi wekhomishini eyakhethwa ukubona ngezokukhumisana umlotha kanye lokuletha ukuthula elizweni ye-National Peace and Reconciliation. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezikhuthaze inkokheli yeZimbabwe ukuthi ifunde ubukhokheli abathi buqotho obukamongameli weTanzania uMnumzana John Magufuli. UBenedict Nhlapho uxoxa lomlobi odumileyo njalo kwezombusazwe uMnumzana David Magagula ngombuso kaMagufuli lalokho okufuze kufundwe izinkokheli zeZimbabwe.
Selokhe umongameli John Magufuli engena esihlalweni ngolwezi nyakenye lukhulu dumo aselutholile e-Africa jikelele. Izizalwane zeZimbabwe lazo zimchayela izandla ngendlela abusa ngayo zisithi zifisa inkokheli zeZimbabwe zifunde okuningi kuye. Umlobi weZimbabwe waziwa njalo kwezombusazwe uMnumzana David Magagula uthi uMagufuli nguye yedwa ongafaniswa lomuyi umongameli Nelson Mandela wakwele South Africa.
Okokuqala ngqo ule transparency izinto zonke zenzakala egcekeni akulanto efihlwayo okungangokuthi akafuna ama ministers adlalise imali kungalasidingo naye akayidlalisi imali kungalasidingo.
Uthe sandanje kungena esihlalweni wavimba umkhosi ukuthi akazelela uzibuse welizwe lakhe esithi amaqubaqube imali alungiselelwe lo mkhosi kuzafuza asetshenziswe ekulweni lemikhuhlane efana labo cholera. Esuka lapho uye wayathekelela isibhedlela seMuhimbili wathola isimo sokusilela kwenhlelo zokwelapha sisibi kakhulu. Wahleka wathi kuthathwe imali ebilungiselelwe amagigi eParliamente kuthengelwe izigulane imibheda. UMagagula uthi le yinto engakazi bonakale eZimbabwe.
Bakhokheli bakithi okumele bakufunde laphana ikuzehlisa ebantwini ababakhokhelayo. Bangabadleli abantu ababakhokhelayo, bangabancindezeli abantu ababakhokhelayo ngokuthi babe yibo abadla inodo yelizwe abantu babo bengadli.
Elamalanga amathathu nje ekhethiwe, umongameli Magufuli wavala ukuhamba mahlana kweziphathamandla zikahulumende ezihamba ziluquhaha ukuyangena imihlangano kwamanye amazwe okuyinto athi yikudlaliswa kwemali yomphakathi. Labalutshwana avume ukuthi bahambe uselaye ukuthi endizamchineni bengakade endaweni ezinothi kodwa babe kweka wonke wonke elentengo ephansi. UMagagula uthi lesi sifundo esiqakatheke kakhulu kumongameli weZimbabwe.
Njoba ngikhuluma nje umkhokheli welizwe lakithi leZimbabwe uMgabe akekho le muli yakhe yonke okungangokuthi bahambe ngezinkulungwane lezigidi zezimali. Kuba ngazi seTanzania ngabe bakhona leyo mali ngayigcinakele kumbe isevakele.
Uthi imali esisetshenziswe ngumongameli Mgabe ehambeni zakhe zaphandle kwelizwe lemakhefini zingalungisa kuningi okonakaleyo elizweni. UMagagula uthi isifundo esikhulu okufuze inkokheli zeZimbabwe zisithole kumongameli Magufuli yikuthi inkosi yinkosi ngabantu. Kwabangavumelani lala amazwi ahlakaniphileyo uMagagula uvumelana leningi labeZimbabwe kuleli abathi sobohla manyosi. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ilanga elichisa kwedlulisa amalawulo emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika ikakhulu kwele Botswana eselikhipha inhlanzi emanzini selidalele izizwalane zeZimbabwe inhlupho ngoba sezizithola ziswela amathuba emisebenzi emincane emaplazini ezivame ukuyithola ngalesi sikhathi. Okuninga sikuzweni kuntathela izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya eseGaborone kwebelobotswana.
Isikhathi kuchisa ekhaya umomnotho ungaletha amathemba kuningi izalonzi zeZimbabwe zithola isifundo seBotswana sesimise amathemba azo iningi eliphila emsijanyana emaplazini ngesikhathi sokulima lithi lonyaka lifike emaphethelweni ngoba abalimi abaningi bengazihluphanga ukulima ngenxa yokusolakala kwezulu lokho ukuthi ukuthi labo abade bephila ngokunceda emasimini bazithola bengaphandle komsebenzi njalo kumele bekhande amaceba amatsha okusiphilisa abanikazi bamaplazi eBotswana bande ukudinga abasebenzi la esitaladeni zeHaborone lapha beZimbabwe abalinda khona bethembe ukuthola umsebenzi kodwa lonyaka kwehlukile njengoba umnumzana Themba Nkiwane khala ngokuthi imsebenzi emaplazini ayikho njalo lokuthelela ezingadini emadolobheni ungasekho
laba sithwele nzima ngoba kathesi umumo wezulu lo kusho ukuthi emaplazini akula msebenzi lapha edorobheni lakonxa wobuya iCouncil yalapha la sifake iwater rationing kusho ukuthi amapiece job awulungisa izingadi awakho.
Omunye wakhe umnumzana Nevan Dlovu uthi sebetshona belinde isikhathi eside ukuze bethole abantu ababaqhasha kodwa ngenxa yokuma okubhahileyo la imsebenzi omile.
Sithwele nzima lonyaka ngoba ezikhane eziningi abantu bajele ukusiqhasha ukuthi sesebenza emasimi nabo kodwa ngale drought yalonyaka hayi abantu abasiqhashi ngoba vele abaningi abalimanga.
Oselesikhathi ephila emsijanziyana eHaborone umnumzana Mthobi Dube uthi bakhayelele ukuthi kube nzima ngoba ugatsha lokuzowulima ibuyile luthatha iningi leZimbabwe elidinga imisebenzi.
Idrought le khona isibangele ukuthi amathuba okusebenza abantu bekhaya anciphe kakhulu osokusitsho ukuthi abantu somele badinge ezinye indlela zokuziphilisa ngoba imisebenzi ayisekho akusafanani.
Umnumzana Sam Mdluli yena ubona udubo kulinani elivela eZimbabwe elingena zolwela amathuba amalutshwane atholakalayo.
Kukuye ukuthi abantu abacross border amathuba abo omsebenzi emalutshwana ngendaba zokuthi abantu abaningi bakhrosa ukusa kwamalanga ngama-numbers amakhulu kakhulu bebuya lapho kuzofuna ama-piece job.
Abalimi beBotswana bathi isikhathi sesikhambile ukuthi bangaba la mathemba okuqala ukulima ngesikhathi ukhalelwe indlala ebhahileyo kuluhlu lwezekazi lengezansi kwe-Afrika. AbeZimbabwe babeka amathemba amaningi ugatsha lokwakha kanye lokulima uthole imisetshenzi yanezwa kakhulu ngokuthi ama-piece jobs ngakho uma esinye isigaba sikhula kusho ukuthi yindlala. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kuleBotswana.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo bathi bathukuthele ngokwehluleka kukahulumende weZANU-PF kulungisisa umumo njalo bathi akulathemba lokuthi lonyaka umumo ulakho ukuguquka. Omunye wabasakhulayo laba ngumkhokheli weZAPU kugatsha lwabatsha umnumzana Ndodana Moyo yena othi abasakhulayo lonyaka kumele bebambane babambe uhulumende weZANU-PF ngamandla ukuthi aguqule impilo kaZulu ibe ngcono.
Njengabantu abasha be-youth kuZAPU sikhangelele ukuthi umumo welizwe ungantshintsha. Nakho umumo welizwe lokhu usoka usiya phambili, imisebenzi kayitholakali. Uhulumende akulamzamo ayenzayo okusincedisa njengabantu abasha.
Kuyini eliza kwenza pho njengabasha?
Abantu abasha engakukhuthaza abantu abasha ngikuthi ke siphume kumadistrict ethu ama-political parties sibambane sizilungisele ikusasa yethu. Njengabadala asebadlala indimi yabo siyababona abatobaba ODB badlala indimi yabo babelingana nathi ngesikhathi bekhulula ilizwe leli. So ngithi mina ebantwini abasha kasikhupheni amajazi ethu ama-political parties sibambane silwisane lohulumende lo onyengezelo. Silwele amalungelo ethu, silwele imisebenzi, silwele konke okungabe kuzobenza njani lekusasa elizwe lethu.
Kodwa liza kwenza njani? Kuyini eliza kwenza? Siyake sibona abanye abatsha betshengisela, betshaywa, bebotshwa, babuyela esitaladeni. Lina njengabantu beZAPU kuyini elikukhangelele eliza kwenza?
Thina njengabantu abantu bezapho sithenze ngokuxoxisana namanye amalunga abantu abasha kuhlanganiso ezihlukeneyo sesihlangene le-MDCT le-MDC ekhokhelwa nguprofessor Richmond Nube nezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngamalungelo abantu abasha ukuthi-ke singene emgwaqweni siphengisele silingisele ukukhonona nokungaphatheki kuhle kwethu nguhulumende lo okhona sikhangele ilizwe liyachitheka imisebenzi kayikho kodwa sibona ihulumende weZANU-PF esiyabuthelela abantu efulothi ebathengela ama-ice cream abantu kabaholi sibona ubunzima ngakho njengabantu abasha isikhathi sokuthi sisukume silisane lohulumende wencindezelo lokhona njalo asisenathemba kulokho okukhona nanku khathesi ilizwe liyadilika uhulumende kakho uhulumende okhona babhizi balwa izikhundla kubandlala kibo leZANU-PF ngapha ilizwe lichitheka ngakho singeke simele ukuthi izanu ziqede ukulungisa umhlupho zayo nanku lokho idilikisa isiyaphambili.
Hello-ke ngumnumzana Ndodana Moyo osakhulayo webandla leZabu ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 ntambama. Namhlanje ke kuhlelo lwabatsha The Connection sikhangela inhlupho zabatsha bamabandla ezombusazo yaphikisayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilakho kuya ebulenjini ku www.voandebele.com. Singakangena esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Umongameli Uhuru Kenyatta wakwele Kenya usefunge ukuba iqembu labalwa becatsha bedlulisa amalawulo abesimoslem abeqembu le-Al-Shabaab bazajeziswa kanzima ngokuhlasela abakwenze ivuyo lebutho lelizwe lakhe kwele-Somalia ngolwesihlanu. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isiyethese amankampani alungisa incingo zabomakhale kukhwini lokunye afana labo Apple, Samsung, Sony labanye umlando wokungabi leziqondiso ezicacileyo zokuvimba ukusetshenziswa kwezenjiwayo ezembiwa zisetshenziswa ukulungisa incingo zabo. Ukwehla kwamandla e-rand lakwele South Africa sekuthiye abaningi bethwele nzima ikakhulu abaphila ngokuthenga impahla kulelo lizwe bethengisa ekhaya. Kuthi osiphatheleni ababengasela msebenzi babikwa sebeqalile njalo imisebenzi wabo bethengisa ngamarandi angamashumi amabili idola leMelika. Ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi ukusetshenziswa kwama-bond coins yiko osekwedlula ukusetshenziswa kwerand.
Ye, indaba yokuthi irand kayisayemukela i-iStone into entsha vele umnyaka wathi suphela ngapha eHarare esikhona abavele sebengasathatha amarandi ngoba bathi bona loba bengaze bawathathe abasuzakwanisa ukuthi bawasebenzise. Ezitolo nje abanye ezinye izitolo nje bayathatha nje ukuthi abaye belokhu bekhonona.
Nxa sikhangele manje umnotho welizwe i-economy kuyihlasela njani lokho okwenzakalayo ngodaba lwamarandi?
Singathi lwamagcamba amabili angaaffecta into le. Laba singathi ama-cross-border traders labana abahamba besiyathenga izinto e-South Africa babe bemingcono ngoba imali yabo yaba izakubaningi abayintshitshayo kahle. Kodwa ungaze ukhangele ama-accounts yelizwe singathi khona ama-trade accounts i-budget i-trade deficit yakhona iyabe lokhu ikhula ngoba lezi mali eziningi eziphumayo abantu bebhambu kuyazidinga ngale iy'mpahla ezichiphileyo amagrosa achiphileyo kusho ukuthi vele ama-factory angapha abantu balungisa izinto ngapha ezokugqoka kumbe ezokudla baye bele nkinga ngoba ezivela ngale ziyabe zichiphile. Uma ngunda besithi kungcono nxa besebenzisa imali yakhona ukuthenga imitshina kodwa vele ma imali elithenga ngayo ikhiphile imali yonke iyabe lokhu iphuma andisekwanisa ina libe lilungisa izinto ekhaya.
Abanye ngabathi bona okwenzakalayo lokhu sokuhle kwatshengisa ukubana idola leZimbabwe lingaphenduka ikakhulu nxa sikhangele ama bond coins ukuthi yiwo angathi lidola leZimbabwe. Ungathini wena lo?
Ukuphenduka kwedola leZimbabwe akwenziwa ukuthi imali eyangale ngaphandle iyabisiwa. Okwenza ukuthi idola liphenduke kuya ngokuthi ama industry angapha asebenza kanjani. Ngoba nxa vele kungela industry iyabi yinkinga yakhona kuphela amadola engaze aphenduke. Abantu baye bewantshintsha nje khonaphana e-roadport bethatha amarandi besiyathengala, akuguculi lutho. Kufanele kube lezinto ezimbili eziqakathekileyo, i-industry ingathi iphaphame and kube le bank, i-reserve bank eziphathayo engathatha ama-political decision. Angiboni ukuthi ukuwa kwerandi, ukugenyiwa kwerandi lokusebenziswa kwama-bond coins kungasithengisela ukuthi idola liyaphenduka. Ngoba umumo wakhona kawukakhangela isitukusho ukuthi ungaphendukisa idola.
Asikho kungapha amandla abathi lona idola liphendukele eZimbabwe.
Ye, liqiniso ngoba singathi ama-pro local currency, ama-lobbyists akhona baye beqakathekisa into yokuthi i-USA liyabe lokhu liqina kuza kwenza ukuthi abantu abangapha abalidingayo babe belokhu beliswela. Ngoba ungathi ungananzelela ama-figures e-inflation kube le deflation engathi yi-minus 2 kutho ukuthi izinto asathengeki. Nxa into zingathengwa abantu abalungisa impahla ngapha yokudla abathengelwa, imiholo yakhona layeka ikwanisa ukuthi itshintshe.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zomnotho welizwe, wekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Okwezemidlalo ke lamhlanje siqale ngomdlalo wokuqala weqembu lama Warriors kumncintiswano wenguqu oweChan odlalelwe kwele Rwanda. Iqembu lama Warriors linqotshiwe nge-1-0 ngelechipolopolo eleZambia. Kunjalo nje umgadli weqembu elimela isizwe emdlalweni wenguqu uNox Mtizwa uthi isifiso sabo ngesokufika kufinal yomncintiswano weChan oqale ngomgqibelo odluleyo kwele Rwanda. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leZimbabwe likusasa kaGroup D ndawonye leZambia, iMali kanye leUganda. IZimbabwe izadlala umdlalo wokuqala kusasa lapho izanqikilana khona leqembu leZambia ngehola lesithathu emini ukuthi umdlalo ozakuba phakathi kweMali leUganda uzadlalwa ngehola lesithupha ntambama. Amaqembu akusasa kaGroup D adlalela enkundleni ye-Umuganda. Njalo emdlalweni walo wesibili iqembu leZimbabwe lizadlala leMali ngomgqibelo ngehola lesithathu. Lo mdlalo ulandelwe ngozakuba phakathi kweZambia leUganda ngehola lesithupha ntambama. Imidlalo yokugcina yesibaya sikaGroup D izakuba khona ngolwesithathu mhla zingama-20 lesikhombisa, lapho iqembu leZimbabwe lizadlala khona leUganda kuthi leZambia lidlalele leMali. Amaqembu amabili okuyiwo azaphutha imidlalo yezibaya ehlezi kwindawo ezimbili eziphezu kwengalani yemiklomelo yiwo azadlulela kwisigaba esilandelayo ese-knockout. Ekhuluma phambilini kokuphakama kweqembu lesizwe lisiya eRwanda, umgadli weqembu leZimbabwe uNox Mtizwa uthe na ulethemba ukuba leli qembu lizakwenza kuhle kakhulu kulo mncintiswano.
Sikhangelele as a team ukuthi sedlala kuhle sifike kufinal. Nxa kwenzakala uNkulunkulu esibhesile siyithathe le tournament le. Lisupporte ama supporters ethu, lezifiso zethu ziphumelele. Sezama, we will try our best.
Abadlali beqembu lamaWarriors balakho ukudlala belamadlabuzane njengoba umongameli wenhlanganiso yeZifa uPhilip Chiyangwa ebathembise uba bazabelana inkulungwane ezilitshumi zamadola aseMelika nxa bengenelisa ukunqoba iqembu leZambia kusasa. UChiyangwa uthembise uba abadlali bazathola imali efanayo benganqoba njalo la kwimidlalo eminye yezibaya kuthi bengadlulela phambili kwisigaba esilandelayo limali izakhuphuka. Kumncintiswano ophutshelwe kwele South Africa ngomnyaka ka-2014 iqembu leZimbabwe liphutshele kwindawo yesine, ikanti iqembu elaphakamisa inkezo ngeleLibya lona elinqobe eleGhana kufinal. Kundawo yesithathu kube leqembu leNigeria. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi liphethe amagapha afuzayo ngaseMiddle East njengoba selidliwe kwimidlalo emibili liqembu leBangladesh yohlobo lwe-2020. emdlalweni wakuqala ngolwesihlanu iqembu leBangladesh linqobe ngama-wickets amane, kwathi emdlalweni wesibili ngesonto iqembu leBangladesh linqobe ngama-runs ayi-42. Kusele imidlalo emibili yohlobo le-2020 okumele idlalwe yilawa maqembu, njalo iqembu leZimbabwe sokumele lizame ukuba limidlalo iphele lilinganisile. Linqobe kabili leBangladesh lalo linqobe kabili. Umdlalo wesithathu ukhona ngolwesithathu, kuthi wesine njalo ngokugcina ukhona ngolwesihlanu. Iqembu leZimbabwe lisanda kubhaxabulwa liqembu elingumthajuzo wamanye amaqembu eleAfghanistan ensukwini ezedluleyo kwimidlalo yehlobo le-2020 kanye le-One Day International. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Abalaleli lilakho ukuzwa imbiko yenu ibalwa emoyeni, libingelela abangane lezihlobo njalo lisipha lokusenhlizweni zenu ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Inombolo ze-WhatsApp zithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo inombolo +1 202-465-0318. La sebulenjini liyasithola kukheli ethi voandebele.com. Kufacebook sesikhona njalo. Usekelo lwenu luqakathekile ekhasini lethu eliphansi kwegama elithi VOA Ndebele. Ngokuklika like lilakho ukuloba elifuna sikubale emoyeni, kungaba yikubingelela izihlobo labangane lemibono yenu.
Tina singabantu twana banane laba
abahlale tena
uyivola singabantu babantwana banane mama
abahlale tena
uyithina la babantwana banane mama
abahlale tena
uyivola abantwana banane bakaNkuluNkulu
abahlale tena
uyivola abantwana banane abahlale tempelini mama
abahlale tena
uyizole izingane zikaNkuluNkulu
abahlale tena
usiyababo nabantwana bancane abahlale tempelini bo
abahlale tena
uyiba abantwana mama house nabantwana mama
abahlale abahlale tena
uyibo ba
hawo abahlale abahlale tempelini
usizi usizi usizi
tina
usizi emhlabeni
mama usizi
mama
usizi tina
sina usizi madu basiyeluswa
yenza tina
sina mntwana kaNkuluNkulu madu
usizi
mama
sizithina
sina bantwana bancana abahlale
sizizi
mama
sizithina
sina swayimvana
bantu
sizithina sina mama
sizithina sina
swayimvana madoda bo
sizizi
mama
sizithina sina
njenge
sizizi
Siyanambi
sizithina
siyanambi talolo thando mama
sizivu sizithina sina
ngobanja uma
sesihlele
bu
sizithina sina
sesibona amanxele sadlula zakho
sizivu
mama
sizithina
sina tabantu
sizizi sizizi
abantu
sizithina sina
tabantu
ngamaphimbo amnandi amaphimbo azothileyo amaphimbo black mambazo besigqibela uhlelo lotwa namhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebesilazo. Abasile kudlakela luphathelane lezombusazwe babuthana emhlanganweni wokuhlaziya umthetho osekubunjweni i-bill ye-National Peace and Reconciliation. Ilanga lichisa ukwedlulisa amalawulo kwele Botswana selidalele abeZimbabwe inhlupho ngoba sebeswele amathuba emisebenzi emincane. Ukwehla kwamandla eRand la kwele South Africa sekuthiya abanengi bethwele nzima. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje igama ngu Chris Gande sesilithiya ke ku Studio 7 Live Talk lilala.